indaba yokuthi abantu abangangami kabalamsebenzi yazisa ubuhlungu ngoba isihuge abantu ukuthi beyenze izinto ezingekho emthethweni. Ingakhangela ukuthi abantu abantshontshayo emadorobheni, abantu abayenza ama-drugs ababhemayo, abantu abangelamsebenzi ngoba kabalalutho lokwenza. Kuyazisa ubuhlungu ngoba khona lokho abanye babo bagcina besebenza imisebenzi yebusuku, bethi besebenza imisebenzi yebusuku soku-increase imikhuhlane ekhona ekuthelelana emacansini. Kungabe kukubuhlungu kodwa lokhu sokugcina kusika kunika i-load to i-government ukuthi it takes care of abantu bona labana nxa sebegula. So indaba le eyokuthi abantu abasebenzi especially age young iyazisa ubuhlungu ngoba iyenza abantu beyenze izinto ezingalunganga.
Kuyini obona ngani kungenziwa Nozipho nguhulumende kumbe yiloba ngubani ukuqeda udaba lokusilela kwemisebenzi lolo?
Kuqala engiyibona iqakathekile ukuthi ngabe uhulumende waseZimbabwe afuze akwenze ukuthi ayenze ukuthi abantu bethole ama-attachment ongani internship ukuthi bayahamba kumakhampani befike besebenze. Olunye lutho futhi esengalunanzelayo ukuthi mina kulesikhathi engangidinga lami i-attachment abanye emabhukwini kwathiwa i-internship ngangithi nxa ngingahamba kumakhampani loba ngifuna ukusebenza mahhala bengiyalele. Benika ixesha lona leli ukuthi abantwana bona laba bebe besebenza kwamanye amakhampani loba bengaholi kodwa as long yena umuntu wakhona ezifisele ngoba khona phana enye i-challenge abafuna besiba labo ukuthi uyahlala isikhathi eside kuthi nxa sekule opportunity ngasela i-experience yona leyana. So i-experience simlahlisa sokungukuthi ngabe uhulumende uyavumela ukuthi bona laba abantwana abangelamsebenzi loba sebegraduatile bebayenzele okungama-program ukuthi babe bezuza okuyi-experience besebenzisa ulwazi labo. Obo iningi lakhona ligcina lihlala ama-10 years ezindlini ngoba ama-opportunities abekula but umntwana lana engela i-experience afuze ukuthi abe layo ukuthi azuze umsebenzi nalo.